Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 kuLwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, omele ibulilima edalele ePhalamende uMnumzana Dikie Moseputhi usesuse udaba lwakhe edalele High Court lapho aphikisa okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi. Umumo wendlala uqhubekela phambili usiba muvi endaweni ezithiyeneyo eZimbabwe. Intathelizindaba eziloba ezemidlalo abaqeqeshi bemidlalo yenguqu labo kaputani bamaqembu ajiyeneyo izolo bakhethe abadlali benguqu abalijumi lanye abadlale kuhle lonyaka kumbe amasoka stars. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Omele ibulilima edalele ePhalamende uMnumzana Dikie Moseputhi osuse udaba lwakhe edalele High Court namhla lapho aphikisa okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi usephanyeke udaba lolu edalele Electoral Court. Igqwetha likaPhuthi uMnumzana Khulekani Sibanda utshele umsakazi weStudio 7 ukuba bafake udaba lolu edale le-Electoral Court ngoba luhambelana lezokhetho. Kafisanga ukukhuluma okuningi ngodaba lolu. UPhuthi ongumsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezobulembu be-intanethi lokunye walile ukukhuluma lomsakazi weStudio 7. Unkosikazi Bekezela Maplanka webandla le-Citizens Coalition for Change wanqotshwa nguPhuthi ebulilima uthi bakhangele ukuba bazanqoba emthethwandaba.
Mina ngikubona kuyinto eqondileyo kakhulu ngoba umthetho vele wenzela ukulamula abantu. Nxa esecabange njalo ukuyafayila e-electoral court, ngibona enze kuhle kakhulu. Umthetho yiwo ozasilamula ngobana umthetho wawuvele ususilamulile yena. Nxa ephikisa ukuthi umthetho kawenziwanga kuhle, siza kuzwa ngomthetho.
Ubona ngani icala leli liyaphetha ngani?
Mina ngokubona kwami ngibona ngani icala leli vele selayehlulelwa. sela ehlulelwa umnuzana Phuthi wathola amasamoniso kuyikucatsha kuphela ngomunwe amasamaniso wathola aseva endaweni right komunye womndeni wakhe uyamazi umuntu waseva kuye bamtshela ngesikhathi ubufakazi bonke bukhona ukuthi amasamaniso wathola akwenzayo kuphela ukucatsha ngomunwe la ngokudlala nje ngengqondo zamaZimbabweans.
Ye, masi kangela ke udaba lolu singathi vele wambophiselana
okukhona kasibophisanga yena uphuthi uphuthi yena ungena ngokuthi okwakukhona kusenzakala kwakungabantu bezanu ngenxa yokuthi yena wayeyicandidate yezanu PF thina esakusolayo yiground ukuthi kuground kwakungela free and fair elections okwakusenzakala kulezinto eziningi kakhulu ezazisenzakala ezingavunyelwayo emthethweni kwakukampeyinwa ngelanga lonalelo ama-members ezanu PF yiwo ayesenza ikampeyini ezinjalo bephekela abadala ukudla bebanika ukudla bebanika ama-drinks plus futhi bethwala abantu ngemota zezanu PF behamba belandela abadala emzini yabo bebathwala bebahambisa kuma-polling stations njalo futhi lokwethuselwa babesethuselwa ngama-members awezanu PF so thina sithi i-ground yayingekho health la kuye uphuthi yena ngokwakhe ngoba yena lowo owayesenza khonokho ngubani but okukhona yikuthi konke lokho kwakusenzakala kwakusenziwa ngama-members ezanu PF behamba ngemota zezanu PF amathebuli ayefakiwe phambi kwama-polling stations wonke ayefakwa amalembu ezanu PF
kodwa ubona zanu uzanqoba yini kudaba lolu
ye mina ngibona ngizanqoba kudaba lolu ngoba umthethwandaba ngiyazi ukuthi uyalimela iqiniso izinto zonke lezi ezazisenzakala ngelanga lokuvotwa ngokusemthethweni akumelanga zenza kahle abantu bezanu PF sebeqalisile ukwethusela abantu kuward 9 komakhulela kulobaba owayengu-polling agent engingasoze ngimqambe ngebizo for security reasons ulandwe ngabantu bezanu PF izolo but yena bazamtshontsha ngenxa yokuthi usebenzela i-CCC usebenzela i-opposition party so ngile audio khonapha efakiweyo ubaba lo ukuthi yena usehlalele ekwesabeni kungavela loba kuyini empilweni yakhe ngoba bathi bona bazamtshontsha bayembulala basemsebenzini bona yikho abakutshoyo khonokho ukuthi bona basemsebenzini so ukwethuselwa lokhu kulokhe kusiya phambili ukwethuselwa okwenziwa mhlaka-23 August mdlana kuvotwa ngama-election day khathesi abantu sebesethuselwa futhi abangama-polling agents
unkosikazi ibekezela amaplanka lilunga lebandla le-citizens coalition for change ubexoxa le-studio 7 ekobulawayo umumo wendlala uqhubeka usiba mubi endaweni ezijiyeneyo zelizwe lapho abantu abaningi abathi sebelamba khona njalo izifuyo lenyamazana zasendle lazo sezisifa ngobunengi emadamu amaningi enyakatho lasezansi emandebeleni izakhamizi zithi sezidiniwe ngokuhlinza inkomo ezicubayo kanye lezifela emadamu asesitsha zizama ukunatha inyamazana zeganga lazo zibiwa zisifa ikakhulu inyathi lendlovu ugatsha olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle luthi kusukela ngompandula sokufe indlovu ezifika phose ikhulu 94 eWange National Park sixoxe lokansila kukawat 18 edethe duzane leWange umnumzana Stanley Torima
indlala ikhona kusukisele ebantwini sagcina sokulesikhathi abantu bengakatori ama-food handout from uhulumende i-social welfare from ama-non-governmental organizations so indlala inkulu but of course abantu bayabe lezinye iindlela zokuphila ngazo nxa singakhangela endaweni zenyamazana inkomo sezisiwa phansi utshani abukho kwezinye iindawo lapho bukhona khona utshani ubomile khonapha amanzi ayabe engekho so indlala yangibona inkulu enyamazaneni ebantwini even inyamazana zeganga kuwange national park aziyapha lazo indlovu lenxa ye-drought but kwezinye iindawo at least epasi kungcono ngenxa yokuthi amanzi ayabe khona but malutshwani seludaka amanye amanzi angikhona so hayi indlala ikhona
inyamazana zasendle kufa indlovu kuphela yini
indlovu yizo ezikanya zibonakala ukuthi njengoba yakazi ukuthi inyamaza indlovu inyamazana enkulu izwe ungathi ziyaaffectwa le ndlala yena le eyamanzi ngokudla nje okumele ukuthi zidle. Of course ziyaphila lokhu ziyizihlahla, but at the same time yokudla utshani, but izihlahla yikho kade ziqalisa ukuhluma. But mina so far kuyatshengisa ukuthi indlovu izo ezifayo. Of course bonyathi lezinye ziyafa lapha nalaphayana, but indlovu they are the worst affected inyamazana.
Inkomo zifa ngokucuba kumbe ziyabanjelwa edakeni emadamu?
Edakeni ziyafela konapho, but at the same time indlala sinsini yokuthi ziyaswela ukudla lokuswela amanzi. Uyazi ukuthi is a drought area iwange district, so le ndlala sini yona ngokwayo iyazibulala inkomo.
Bakhona yini abenelisa ukuzithengela ukudla inkomo kumbe labo abadala imali kayivuki?
Hayi, imizi emlutshwani lapha lalaphayana abana abantwana abasebenzayo labanye abajayele ukuthi ngase sifike isikhathi sona lesi bakwazi ukuthi amanzi ayebehlupha, ukudla kuyabe kuhlupha, siyababona bayazithengela ukudla. But imizi ebalwayo, imizi elutshwani, abaningi ziyawa inkomo, abaningi amanzi ankhona lawo siyayabehlupha. Bakwanisa ukugebha imigodi, so inkomo zabo ziyanatha khonaphana emakhaya. Hhayi, ngilezakamizi ezilutshwane engingazibala ukuthi laphalana laphayana laphayana. But abaningi ba-affectwa, inkomo zabo ziyafa, ziya-affectwa zile ndlala. So inyama zigcwele lapha emareserva lapha. Mina lami ngiyisakamizi esleywood. Ekuseni ngivuke ngifonelwa labanye bathi kulesitshebo ngapha komunye umakhelwane futhi lasikade sikhona futhi isitshebo. So hhayi, ziyafa every day inkomo, sesithwele nzima njengezakamizi.
Kukhona yini ongathanda ukukusho kuhulumende la kunhlanganiso eziphathisa abalambayo?
Kuhulumende, mina into engayikhuluma ngeyokuthi siyezwa umongameli welizwe suku zonke esithi akumelanga kube le ndawo kumbe abantu kumbe umuntu engasalele emuva in terms of i-development. But siyabona umhluli wamandebeleni especially ewange district, amanzi malutshwane, amanzi kakho. Uhulumende masiphula amasoksi akhe ukwenza ukuthi indawo leyi ibe la manzi amaningi, amadamu angikhona ayakhwe le ndlela leyana ukuthi ayakwanisa ukugcina amanzi okuthi azanceda izifuyo, azanceda abantu benze amangadi. Kukhanya kulabanye abangayenzi imisebenzi kuhle, because kuyukuthi kade beyenza kuhle imisebenzi yabo, especially ama-cabinet ministers in the respective areas esikhuluma ngazo. Kade kumele ukuthi upresident sekwazi ukuthi kulo duo olwamanzi ewange district, in particular certain areas njengedethe. Idethe, I can tell you, asikasimeli any grain of independence life to say we are independent, because lokho siswela amanzi, of which inkomboni iyahlupha ukuthi lihlale kungela manzi ayenelise ukuthi abantu baphile endaweni enkomboni. So uhulumende ngiyakhuthaza ukuthi at least akangere kakhulu the district of Wange sinikwe amanzi ungathi ayakwanisa ukuthi abantu bephile. Labana abakhangela eze environment and natural resources ukuthi zama ukubona ukuthi even kona ngabe iparks amabhozi ayayengezelelwa nazo inyamazana zethu, because ziyaletha esibiza ngesingizi sithi foreign currency. So kungayenzwa some other means ngohulumende ukwenzela ukuthi kube la manzi ayenelisileyo ukuthi inyamazana zethu ziphile ngokudla. Kuyamele ukuthi ziyengezele ngokudla kwangkhona. I'm not a professional in that field, but I think abafundileyo bazabekwazi ukuthi yini okumele ukuthi kuyenzwe. Yinto engayikhuthaza uhulumende labo-professor ukuthi babone ukuthi bengancedisa njani.
UMnumzana Stanley Torima ngukansila ka-Ward 18 eDede ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekhona ngale eDede. I-Hamas ithi uKefir Bibas usane olwele nyanga ezilijumi owathunjwa kwele Israel ngomfumfu lonyaka. Umne wawo oleminyaka emine lonina babulawa ngamabhomba aphoswa ngele Israel eGaza. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba lokhu kwethulwe namhla Carl Kassam Brigades ethi bakhona njalo abanye abathunjwayo ababulawa ngamabhomba ayiphoselwa eGaza ngele Israel eselibhidlize izakhiwo eziningi. IHamas yethule umbiko lo namhla ngosuku lokuphetha isivumelwano sokumisa impi kancane ephakathi kwayo lele Israel. Okwamanje amazwe agoqela ele Qatar, Egypt leMelika akhulumisana lamacele lawa alwisanayo ukwenzela ukuba kubekwe phansi izikhali kukhululwe abavalelwe entilongweni kwele Israel labathunjwa iHamas. Kubikwa ukuba sekubulewe abantu bafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,900 eGaza labedlula inkulungwane 1,200 kwele Israel. IHamas le-Israel sebekhulule abanye abathunjwayo labavalelwe entilongweni eTel Aviv. Amacele la alakhona ukukhumisana umlota. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umfundisi Raymond Motsi ongumlamlankunzi.
Angikholwe mina ukuthi kungabe lamanye amanyathela abangawathatha ngaphandle kokuthi bangezelele isikhathi esokuthi badinge indlela abangakhumisana ngayo umlotha, ngoba ukubulalana bayaphela bonke, akushoze kusize lutho. So ngibona ngani mina lokhu okuthileyo kungayenzakala, abantu bangasizakala, ngoba nxa abantu belokho bekhulumisana bephakathi kwenkinga kumbe kwengxabano, kuyabe kulenkangelelo yokuthi mhlawumbe bangazwisisana bakhumisana umlotha.
Ye, kodwa kuyini ukuzenza ukuthi bavumelane ngokuthi bekhumisane umlotha?
Okungayenza ukuthi bavumelane ukuthi kudingakala abantu ikakhulukazi abasekela abantu beHamas labantu abasekela Israel ukuthi bakhuthaze i-Israel nama-Palestinians ukuthi bakhulumisane, badinge indlela abangayisebenza ngayo ukuthi bahlalisane kuhle, ngoba abantu laba ngabantu abahlalisaneyo elizweni lasePalestinian, singabiza ukuthi i-Israel, but isiqindi sonke sona siyane vele i-Palestinian vele. So ukuthi khona umunye aphume kumbe umunye anqindezelwe akusebenzi. So ngibona ngani laba abantu abasekela amazwe lawa kumbe izizwe zonezi zombili kumele bakhuthaze laba abantu babe yibo abangabasiza ukuthi kukhulunyiswane. Siyakwazi ukuthi khona abangeke bakwenza, bathemba bona laba abantu abasekelayo.
Yes, siyabona ke baba Motsi ukuthi kuvele bekumele ukuthi nga kulamazwe amabili khonapho, kodwa akukayenzakali konke lokhu. Kuyini okwenza ukuthi kungagcini kusenzwa khona okuthiwa i-two-state solution efunwa lilizwe leMelika?
Hayi, bakhona abantu, kodwa into zembusazwe ukuthi khona bathi bona ngamazwe azimeleyo, so akumelanga ukuthi kube lo muntu ongenelayo. Kodwa wena lami siyakwazi ukuthi bakhona vele abantu ngamuva abazama ukunceda lokusiza laba bantu ukuthi kudingakale kutholakale indlela abangakhumisana ngayo umlotha. Siyakwazi thina ukuthi bakhona, lamabizo angikhona abanye bayazakala.
Kodwa kungagcina kulunga yini khona? Kungagcina kulungiswa kumbe vele kuyahlupha?
Kuyalunga Gibbs, kuyalunga ngoba ngothi ngithi mina ngesiNdebele ingxabano iyatholakala ebantwini, sifuna noma singafuni, sikholwa noma singakholwi. Kodwa ukuthi ilungiswa njani, lukhetho abantu bamele ukuthi balwenze ukuthi lokhu yikwabaza kwenza. Xa bengayenzanga lonele ukhetho lokuthi yikwabaza kwenza, akusezwe kulungi, kumele abantu bazimisele.
Ngomfundisi Raymond Motsi umlamlankunzi okhonza eBaptist Church, sixoxelaye ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uvule kusemthethweni umgodi owemba ilitshe eliligugu ele-lithium we-Bikita Minerals osemaSwingo. Inkampani e-Sino Mine Resources Company Private Limited ekumsebenzi wokulolonga i-lithium ngeyabantu abadabuka kwele-China. Umnangagwa ukhuthaze abemba i-lithium ukuthi basungule umsebenzi wokulungiswa amabhatri angasetshenziswa ekuphehleni amandla kagesi asebenzisa ilanga awesola. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba o-Secretary of State Anthony Blinken utshele abakade besemhlanganweni wase-Brussels izolo ukubana uhambo lwakhe lokwethekelela kwele-Israel kuzadinga indlela zokuthi kuqheliswe isikhathi sokusebenza kwesivumelwano sokumisa ukulwisana okwesikhatshana phakathi kwele-Israel leqembu lebutho eleHamas. Iqembu leHamas selikhulule abantu abathunjwayo abedlula amashumi athoba mnembili 85 insukwini ezinhlanu zokusebenza kwalesi sivumelwano. Ngasikhathi sinye ele-Israel lalo lakhulula izibotshwa zesiPalestina phose ezingamakhulu amabili 180. Iziphathamandla zesigodlo sebutho lakwele Melika esePentagon zibika ukubana indizamtshina yayo yebutho ethwala impahla ifike kwele-Egypt izolo ithwele uncedo olumele luphathise abantu baseGaza. Lolu ncedo lubikwa lungolokuqala oluvele kwele Melika lusiya kwele Egypt ukuze liqondiswe ebantwini emakhaza abathinteke ngempi yele Israel labeqembu ele Hamas eGaza. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela esigabeni seColorado namhlanje. UBiden ukhangelelwe ukwethekelela inkampani enkulu ukwedlula zonke M5 ensukwini ezinhlanu zokusebenza kwalesi sivumelwano. Ngasikhathi sinye ele-Israel lalo lakhulula izibotshwa zesiPalestina phose ezingamakhulu amabili 180. Iziphathamandla zesigodlo sebutho lakwele Melika esePentagon zibika ukubana indizamtshina yayo yebutho ethwala impahla ifike kwele Egypt izolo ithwele uncedo olumele luphathise abantu baseGaza. Lolu ncedo lubikwa lungolokuqala oluvele kwele Melika lusiya kwele Egypt ukuze liqondiswe ebantwini emakhaza abathinteke ngempi yele Israel labeqembu ele Hamas eGaza. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela esigabeni seColorado namhlanje. UBiden ukhangelelwe ukwethekelela inkampani enkulu ukwedlula zonke emhlabeni jikelele esilungisa izitishi zokuphehla amandla kagetsi ezisebenzisa umoya ama-wind towers e-CS Wind esisePueblo. Indizamtshina yenkampani e-Virgin Atlantic yohlobo olwe-Boeing 787 ibikwa iphaphe isuka eLondon kwele-Bhilithane isiya kwele Melika e-New York isebenzisa amafutha alungiswe ngawokupheka i-cooking oil ehlanganiswe le-synthetic aromatic kerosene elungiswa ngumumbu. Umphathi ntambo obona ngesigaba ese-Uttarakhand kwele India umnumzana Pashka Singh Dami wethekelela esibhedlela lapho ukugcinwe khona izisebenzi ezingamashumi amane lanye 41 ezihlale amaviki amabili ziphansi emgodini ngemva kokudilika ngumduli zazohlengwa namhlanje zaphuma emgodini lo.
Kusigaba zabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Merlin Ndlovu othakazelela ukujova intshelelezane. Ukhangelwe ukujova intshelelezane esuka eMidrand esiya koBulawayo esenzela ukulimukisa abantu ngengozi yezidakamizwa. Akesizwe ekhuluma ngohambo lwakhe lolu.
Bengifuna ukuthi ngenze i-awareness ye-drugs ukuthi stay away from drugs. Because ba sibheka ama youngsters ama teenagers sebesebenzisa izidakamizwa, abanye bakhona bathola ukuthi ba drop isikolo abasaye esikolweni. So siyabe sibakhuthaza ukuthi bekele izidakamizwa ngoba isikhathi esiningi basiqeda besenza izinto ezingekho right. Lalaba ababethengisa laba abantwana siyabe sifuna ukuthi bekele lezi zinto lezi abazenzayo, because abantwana bamanje bawuthi yabheka vele sebesebenzisa izidakamizwa kakhulu.
Ye, kusengathi kuyini okwenze ukuthi ucabange ngalokho?
Ngoba mina ngile sikhathi sokuthi ngihlale phansi ngibone ukuthi phakathi komnyaka sibe lohlupho lwani, ngoba ngiwabheka ekuqaleni ilokuzeni yami i-awareness yami yokuqala yayingeye-COVID. Sasilohlupho lwe-COVID. Then phakathi kwesikhathi lapha bengijova sisenza i-awareness ye-BP ukuthi abantu behlole i-BP sile-problem ye-BP. Then ngase ngibona ukuthi intsha yethu ya kuzidakamizwa kakhulu because abaningi vele badrop isikolo abantwana besikolweni uthola sebesenza sebethenga abanye bethengisa izidakamizwa lezi
singathi ke ufisa ukwenzani
ngibe lohambo lolu ngoba iminyaka yonke bengilokuthi mhla ka 18 December ngibe sengisiba lohambo lokufika ngebhayisikili lapha ngihamba ngikhankasa ngifundisa abanye engingabe ngibathola endleleni ngixoxisana nabo ukuthi bekele isidakamizwa njalo ngispreada le message lengoma nje ukuthi abantu bahlukane lezidakamizwa omunye nomunye etshela omunye lapha kwenzela ukuthi izinga lezidakamizwa maybe lingayehla liye phansi
usuka nini kwele South Africa njalo usukela ngaphi usiya ngaphi
okay ngizosukela eMidrand eBoulders eP mhla ka 18 December ekufeni ngizobona nje isikhathi esizobe singifanele ngoba kuzodependa la nge-weather ukuthi i-weather iyabi njani esikhathini esiningi lokuhlutshwa ngumoya but lo nyaka ngibone ngathi kuzoba le problem yelanga so ngizozama ukusuka mhla ka 18 ekuseni kobulawayo ngikhangelela ukuthi ngizoyafika mhla ka 20 ngabo 11 emini mangasazi sangaphambaniseka endleleni
yes singathi uhamba wedwa kumbe kulabanye abantu ozabuhamba la
bakhona ade sebengithembise ukuthi bazohamba lami abathathu njalo besivumelene ukuthi hayi sizohamba besithe sizoqala sihlale imeeting yokuthi sihlangane then sesixoxa ngokuthi ukuthi sizobe sizohamba kanjani ngoba siyabe ngoba siyabe sikhangelele ukuthi sihambe sifundisana sibathathu sobe sithi sizoxoxisana nabo kuqala ngoba into engiyabe ngiyibalekela esikhathini esiningi ngiyabe ngibalekela ukuthi ma ngihamba la bantu abangajwayelanga ibhayisikili ma sesifikela yiproblem endleleni kuyakusuka sokuhlupha kakhulu
ye siyakuzwa kakhulu-ke nxa sukhangele-ke uhambo lwakho lolu kuyini ojalo ukubhekana lakho emgwaqweni lapho ngangeza ukhuluma ngenyoka lezinye izinto
emdlalani okubhekana nawo yiyo iy'ndaba zezokuthi ngiyabe ngihlangana lezinto ezinjengabo onyoka labantu nje bayiproblem kakhulu ngoba abanye abantu uyathola ukuthi ba befuna ukuthi bekugwajise bekukwethusele but lokho bengakaze ngihlangane nako abantu abanye ba bekhuluma nje khona lapha nje kubo-Facebook kodwa bengakadibani nabantu abafuna ukungihlupha mayelana ngendaba yebhayisikile baswabe ngifuna ukuthi ma siyabe sichova ngale sichove singabantu engathi silihlekana sibe baningi ngoba ukuchova ibhayisikili kuyindaba enzima kakhulu omunye umuntu ma ungabe umtshela ngendaba yokuchova ibhayisikili uyabe sicabanga ukuthi maybe yinto encane kade yinto enzima ngiyabe ngifuna ukuthi ma ngichove lo muntu owaziyo ukuchova ibhayisikili ozokwazi ukuthi kube nto bathi yi-windbreaker ukuthi sivala kanjani umoya njalo siyabe sigijima ngayiphi iphesi so ngiyabe ngifuna ukuthi ngihambe lo muntu ojwayele ukuchova engazi ukuthi endleleni akasoze ebe le problem sesifuna i-assistance
yes yakuzwa so-ke wagcina nini ukujova usuka kwele South Africa usiya koBulawayo
okay ngigcine mhla ka 18 December 2022 last year bengisenza i-awareness schools ama-packs and schools ama-study packs and schools in schools lapha bengisponsor ngudingani publishers lapha
ye kusebenzekile sibile kuzwayo
ya khona kusebenzekile ngoba uDingani yena wayenza into leyo esasivumelene uyenze ngendlela yakhona
umnumzana Mele Ndlovu ngothakazelela ukugada intshelelezane ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa lanto kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla siphatha udaba lokuxotshwa kwezizalwane zakwamanye amazwe ezigoqela ezeZimbabwe kwele-South Africa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele okunye kade silakho omele ibulilima edaleni lephalamende umnumzana Dikumuzi Phuthi usesuse udaba lwakhe edaleni le-High Court namhla lapho aphikisa khona okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi umumo wendlala uqhubekela usiba mubi endaweni eziningi kwele Zimbabwe siwuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKip Stube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.